So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 15 Mpalakazi 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Africa's economic transition depends on good government, healthy populations, and reliable and affordable energy.
These things. Kuvandu dzika kwe upumi we Africa, kuno kwanisika chete kana paine kutongwa kwenyika kwa kanaka.
Abo hlangothi olulawula ezemihloliso elizweni lweZimbabwe School Examinations Council namhla batshele idale lePhalamende ukuba ukugqila kumhloliso yesibanga seordinary level lonyaka kusabalele elizweni lonke. Ugqitshwa namhla umhlangano owe-US African Leaders Summit okubuthene inkokheli yezwekazi labensundu, iziphathamandla zikahulumende welemelika, abenhlanganiso ezizimeleyo, ingcwethi zezenotho, osomabhizimusi labanye. Iqembu leMorocco aliseyikungena kufinal yomncintiswano owe-FIFA World Cup ngemva kokunqotshwa yiFrance nge-2-0 emdlalweni obumnandi okwamagama izolo. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Abohlangothi olulawula ezemihloliso elizweni olweZimbabwe School Examinations Council namhlanje batshele idale lePhalamende ukuba ukugqila kumhloliso yesibanga seordinary level lonyaka kusabalele elizweni lonke. IZIMSEC ithi kulaba ngamakhulu phose ayisithupha 588 ababanjwe beqila emhlolisweni. Bathi njalo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lokucubungula ukugqila lokhu kumhloliso. Ngakho ke kabala qiniso ukuba impumela yemhloliso ka-O-Level iza kwethulwa nini. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha ubufakazi phambi kwekomiti yePhalamende ebona ngezemfundo, umsekelo omholi weZimsec umnumzana Farai Zisengwe uthi uphenyo lokugqilwa kwemhloliso luqhubekela phambili njalo kulabantwana abaningi abakhangelelwe ukubanjwa ukuba baqila.
About 588 candidates were caught along the way during the investigations, but we believe that there are more. There are more, and this will be caught during the marking exercise.
Abantwana abafika 588 abaloba imhloliso babanjwa ukuba baqila. Sikholwa ukuba baningi abaqilayo, lokhu siza kubamba lapho sesimaka.
Umnumzana Zisengwe uthi impumela yemhloliso ye-advanced level izaziswa ngozibandlela omnyaka ozayo, kodwa ye-O-Level ayazakali ukuba izaphuma nini. Esithi izaziswa nxa sebegqibe uphenyo lwabo. IZIMSEC ithi balolwazi abalalo lwalwezinsuku olwe-malpractice detection tool olubatshengisa ukuba umuntu uqilile emhlolisweni lubahatshi. Uthi bonke abantu abaqila emhlolisweni kabaphiwa imiklomela njalo bazamisa ukuloba imhloliso okweminyaka emibili. Iqhubeke isithi uduwa abahlangana lalo ngolokuba abantwana babanjwa beqila emhlolisweni sebephikisa impumela leyi behambisa iZimsec emthethwandaba. Omunye umzali umnumzana Ronald Mlilo utshengise ukungajabuleli inyathelo leZimsec esithi bona yibo abalobuchapa.
Inhlanganiso eZimsec yiyo responsible ngokulika kwama O-Level exams alekileyo.
Omunye njalo umzali umnumzana Libert Sibindi usole iZimsec ngokuqhilwa kwemhloliso lokhu.
IZimsec Act ngendlela emengayo ijezisa iminyaka emilutshwane kumbe amafayini amalutshwane angazisi ubuhlungu abantu abalikhisa amaphepha. Mina ngiyakhuthaza ukuthi khathesi iZimsec Act kumele beyi-amende ukuthi ize ibe lama-stricter conditions, lama-stricter sentences yabantu abalikhisa amaphepha ukuze sigcine i-integrity education eZimbabwe.
Kodwa umnumzana Sisengwe uthi iZimsec kayila okwaneleyo kokusebenzisa ukuvimba imikhuba yokuqila. Uthi lokhu sekwenze ukuba bazadinga usizo kubabalisi lakuzulu wonke ukuze udubo lokuqilwa kwemhloliso luqedwe. Kule ndawo ezifika inkulungwane lengxenye 2500 ezilotshelwa imhloliso ye-olevo, kodwa iZimsec ilezisebenzi ezingamashumi amathathu lengxenye 380. IZimsec ithi izama ngazo zonke indlela ukuba imhloliso ingaqilwa, esithi bafuna ukuba umthetho weZimsec Act ubanikeza amandla ukuba labo abaqilayo bajeziswe ngokuphiwa iminyaka eminingi ejele. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ngudoro uthi ugatsha lwakhe luzabeka umthetho weZimsec Act ePhalamende ukuba kulungisizwe okuningi okuhluphayo.
We are also looking at a whole host of other issues in the education sector that have to be
ezinye izinto ezikugatsha lwezemfundo. Sifuna ukubeka indlela zokuba lokhu silungise umthetho okhangela lezi zinto.
Put in place by the act.
IZimsec ithi imihloliso ye-ordinary level e-mathematics paper 1-2, English paper 1-2, le-combined science 1-2-3 yaqilwa. Isithi imihloliso yaqilwa kakhulu endaweni ezinjengeChipinge, Maswingo nezishabane. Ukuqilwa kwemihloliso eZimbabwe sekusabalele lasemakolishini emfundo yaphezulu kulandela ukuqilwa kwemihloliso e-University of Zimbabwe, lapho kwabotshwa khona umkhulu wamapholisa oyenza izifundo zomthetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ugqitshwa namhla umhlangano o-US African Leaders Summit okubuthene inkokheli yezwekazi labensundu, iziphathamandla zikahulumende welemelika, abenhlanganiso ezizimeleyo, ingcwethi zenotho, osomabhizimusi labanye. Namhla kuhlolisiswa indlela ezithiyeneyo ele-Afrika lingasebenzelana ngayo lelemelika ekuqhubeni inhlelo ezinganceda uzulu. Intatheli zindaba yethu uGibbs Dube usemhlanganweni lo e-Convention Center e-Washington DC khonapha emelika. Unjani Dube?
Hayi nonsebunyampila kakhulu ke, unjani khona ngapha umagumenti?
Hayi kuyaqanda lapha, siyagodola. Kwenzakalani namhla khona ngapho?
Ye, ngaphandle komqando sibili wona lo utshaye kakhulu indawo leyi. Siyabona ukuthi-ke lamhlanje umongameli Joseph Biden usanda-ke kwethula amazwi akhe amanye njalo aqakathekileyo. Kunamanje ubekhuluma-ke le nkokheli yezwe akwazi le-Afrika bekhuluma ngakhonokhu-ke ukuthiwa i-agenda 2063. So ukhulume nje sithi hayi, ubona kwabo abemelika lapha wabona ngazani vele kumele bencede izwekazi le-Afrika kwenzela ukuthi lithuthuke njalo lilungise kuhle konke okudlelana lozulu. Singathi-ke kukhanya ngazani kulokujabula okunye okuthize phakathi kwabantu abadabuka kwizwekazi le-Afrika, ikakhulu nxa sikhangela umongameli wakwe-Senegal upresident Macky Sall. Yena vele njalo umgcini sihlalo we-African Union ukhulumile laye kabanzi sibili emhlanganweni lo, lapha tshele khona uBiden ukuthi hayi uzwisisile ukuthi kwini ufuna nokuthi akwenze uBiden kuzwekazi le-Afrika, njalo lokuthi bacela ukuthi babambisane indlela kulokuthi endleleni lapho kube lomunye ogande omunye isithende. So kwasekubuya njalo u-African Union Commission Chairperson uMoussa Faki Mahamat la ukhulumile sibili esithi kumele sibili kuncedwe kakhulu izwekazi le-Afrika ngoba lidonsa nzima entweni eziningi ku-democracy. Nxa sesibuya-ke ulondoloza ilungelo likazulu, sibe sibona khonokho-ke i-rule of law. So kuningi kakhulu kade bekuxoxa nje lamhlanje, kukhanya kuya phambili sibe ukuthi baxoxisane kuze kuyetsha nje isikhatshana. Kuzaba futhi kudliwa kathesi-ke ku-leaders working lunch, lapho kabe kukhulunywa khona ukuthi allright, wena ubuyile lapha phela akusitshela ukuthi ufisane. So kungazani-ke ingxoxo engani yabe ilula kodwa isenzekeni sibili nakho lokho kulandwa ngabedabuka kuzwekazi le-Afrika magumede.
Kukhona yini okuzwakalayo okuza kwethulelwa izwekazi le-Afrika ngelemelika?
Ye, siyabona okunye okukhulu ongazani kukhona sibili, ongazani uBiden ukhuluma ngakho kakhulu, yikuthi sibili kule mali emabhiliyoni lamabhiliyoni okumele yethulelwe izwekazi le-Afrika ekukhangelane lezokuthuthukisa iminotho yamazwe atshiyeneyo, okukhangelane lokudinga amanzi emifuleni, kumbe ngithi ukulungisa amanzi angalahlambulukile. Kuzobuya-ke lokudla ukuthi kudingelwe abantu ukudla, food security. njalo lokuthi bavikelwe abantu malwecatcha lokuthi emazweni amaningi kugcwele amalwecatcha sibe nxasangela kuba somalia sangela labanye amazwe kunzima sibe kakhulu kodwa uBiden uyathembisa kakhulu ukuthi hayi uza kujekajeka khonokho ezama ukuthi akulungise okunye njalo okukhanya kuqakathekile kakhulu uBiden uthe uzazama ngamandla ukuthi i-African Union ibe permanent member ye-G20 so lokhu kuye ngikalakata yento sibile yenziwe uBiden njalo izolo simzwile futhi esithula umbiko oqathekileyo kakhulu esithi yena vele sebengene kakhulu kolampo-ke khonokho kumele ukuthi kwenziwe kuzekazi ye-Africa ake sizokunye kwangikhona akhulume ngakho wakugcizelela futhi namhlanje khonokho Mahmoud.
And the United States is committed to supporting every aspect of Africa's inclusive growth and creating the best possible environment for sustained commercial engagement between Africa companies and American companies. The United States is all in on Africa's future.
Sizimisele ukusekela wonke okuzathuthukisa izwekazi le-Africa okunjengokudlelana kwamakampani akwelemelika lakuzwekazi le-Africa. Siphakathi kwakho konke okumayelana lekusasa yezwekazi le-Africa. Esikwenze eminyakeni emibili edluleyo phansi kwenkokheli yakwelemelika kuqakatheke kakhulu ngoba kukhona okukhulu engeza kwethulela uZulu. Ukuqala elemelika lizalobelana lezwekazi le-Africa isivumelwano esikhulu kakhulu esimayelana nokuthengiselana okuthiyeneyo. Lapho sikhuluma ngokuthengiselana okuza kwenza izwekazi le-Africa nelemelika adlelane kahle. Lokhu kuzavula amathuba amaningi kakhulu. Lapha sikhuluma phela ngokuzabamba abantu abafika phose ibhiliyoni lengxenye 1.3 billion.
And a continent-wide market totaling $3.4 trillion. And with the new MOU, we're doing things correctly, enshrining protection for workers, both across Africa and in the United States, looking out for small and medium-sized entrepreneurs and enterprises.
Long uMongameli Joseph Biden obekhuluma izolo emhlanganweni we-US Africa Leaders Summit eWashington DC. UGibbs Dube ubuye waxoxa njalo lo mnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe eseDallas eTexas. Umthombeni uthi eleZimbabwe lingathola amantshontsho.
Iyisummit eqakathekileyo kakhulu ngoba i-United States of America yiyo ekhokhelayo emhlabeni ikakhulu nxa ukhangela ngezomnotho welizwe. So umbona ngathi abakhokheli laba nxa kuyikuthi babuyile lapha bahlala phansi bakhuluma baletha kuhle izikhalazo zabo. Yena uBiden uvele ule program ayifuqayo le global warming. Yikho ke bangaletha kuhle izinto zabo. Yikuthi nje ngamadoda ahlakazekileyo. Bekufanele ukuthi bona baqale baye emhlanganweni wabo bodwa kulongale i-African Union ba-strategize balungise babone ukuthi nxa sebefika lapha baze banaba bakhulume baxamalaze banabe bayele bayele. Bekufanele ukuthi babuye bephethe ilitshe lapho ukuthi hayi thina ayisithi esiphambanisa umhlaba, ayisithi i-Africa ayila zinto ezikhupha intuthu eningi eyenza ukuthi umhlaba lo kukhanye kungazela zulu, kungazela i-weather lesitshintshi siba yilokho. Khonapho-ke bebezathola ukuthi khona uhulumende walapha abakhangele ngelinye ilihlo elitshiyeneyo nxa kusiza ku-development.
Elezimabhoke baba Mthombeni ubona zani ke liyatholani kolapha njengoba sibona ukuthi ke kulezi jeziso zenotho njalo ke umongameli kade anxuswanga ukuthi abuye phela emhlanganweni lo.
Kuzaba yinhlanhla ke ngoba angithi leZimbabwe ingxenye yalokhu. Yikho ke nxa iyingxenye yalokhu ibizathola layo iZimbabwe khonapho ishe yalokho oyabe kuvunyelwene khona lapho. Yona iZimbabwe ivele ilokwayo okuhle elakho ngokokuthinta nje kube kusukuma kuphela ilizwe lelanayo ezelisiba rayithi libuyele endaweni yalo. Asilo lizwe phela elife kakhulu lelene lifuna nje ukulungiswa kuphela, kulungiswe kukhandwakhandwe bese kuphuma into eyifunakalayo. Ngibona ngathi beliza liza benefita kakhulu khonapho nxa kuyikuthi kukhona ofwa ngukhulumende walapha ekhokhelwa nguBiden.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe eseDallas, Texas, khonapha eMelika. Silokhu silo Dube ecingweni. Ungaphetha Mthembo ngokutshela abalaleli ukuthi ugqitshwa njani umhlangano lo, njalo iZimbabwe ikhangelele ukuthola lutho na ngamafitshane?
Ye, ukhanya ngazani-ke makumede ke kuzaba lokhu kukhulumisana bengakayenzi lokho kuthiwa yi-press conference kusihlwa lamhlanje baza kukhulumisana ngokuthi ikakhulu ukudla ukuthi kulungiswa njani ukuthi abantu badingele ukudla kuzwekazi le-Africa, njalo lokuthi kube le into ezinjengeziphala zenkosi okunjalo kwenzeka ukuthi ukudla kufakwe endaweni lapho kwaziwa khona ukuthi umuntu wonke olamba uyadapha khonapho. Lokunye njalo ekade singani asizange sokufake khonapha. Kukhanya umnumzana Steve Masiyiwa ubekhona laye khonapha emhlanganweni lo, kodwa senelisanga ukuthi sikhulume laye. Izolo ntambama-ke kuzwakala ukuthi uhambe egola ngale State House not a State House, e-State Department, lapho afike khona wethula umbiko wakhe, ikakhulu ekhuluma nge-technology lokuthi abatsha kumele benzweni, njalo lokuthi izwekazi le-Africa kumele lincede ngani. Yena ukhangele kakhulu kwencingo lokhu uyakwazi umakhalekhukhwini into ezinjalo ukuthi kumele abantu indlu inyangayinye kube lo makhalekhukhwini, ukwenzela ukuthi phela nxa ukuthi uMagumede efisa ukuthi axoxe lo gogo exhubeni lakhe khona ngale kwesikhobokhobo kuzwakala ukuthi kuya ngaphi. Then ekugcineni-ke khonapha-ke umnumzana Frederick Shaba laye uzwakala ukuthi uhambe e-State House khona ngale kudina lapho abatshaye khona ezimnandi. Angisizwa ngokutsho ethi lami ngihambile kuba ngihambanga Magumede, kodwa-ke kukhona kade ngani nakunukani okumnandi okuseduze khonapho. Kuze kuya-ke namhlanje kule summit photo ezayenziwa phela abantu kumele behlangane beshaye imifanekiso. Umfanekiso phela ungawushaya ufake esikhwameni ube sitshengisa abanye khona ngale abangani bakho ukuthi phela mina bemele uBiden nanku phela risibona zani uShaba la uzayenza njalo.
Hayi, siyabonga Dube, siyabonga kakhulu.
Sibongele kakhulu Magumede.
Lokhu sikudaba lunye olomhlangano we-US African Leaders Summit. Kayisizo nkokheli zamazwe kuphela ezihlanganayo, kodwa kulabanye abaphatheka kweminye imihlangano emaceleni. Laba bagoqela benhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso zokulwela amalungelo oluntu, osomabhizimusi, ingcwethi zezenotho lenhlanganiso zabatsha. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa lesizalwane seZimbabwe unkosazana Cynthia Chigwenya osemhlanganweni lo ebuye ephansi kwequla lohlangothi lwabatsha enhlanganisweni yomanyano wamazwe abensundu owe-African Union.
Size lapha eWashington DC ukuthi sizokhuluma indaba zokubuswa kwamazwe nokudlelwana kwamazwe ase-Africa nalapha e-United States of America.
Wena ukhanya ungumuntu omutsha ngapha uhlangane labakhokheli lenkokheli zamazwe ezwekazi le-Afrika, ubuye lenhlanganiso yiphi?
Lapha ngize ngenhlanganiso yase-African Union. Ngingumunye wabantu abayi-5 abakhethwe yi-African Union ukuthi bamele indaba zabantu abancane or abantu abanja e-African Union.
Kukhanya abesifazane sebephatheka ikakhulu abesifazane abatsha sebephatheka kakhulu kwezombusazwe lokunjalo. Ubona kusemukelwa yini inkokheli?
Indaba yokungena kwabantu abesifazane abesimame ekubusweni kwamazwe into encomekayo kakhulu. Njalo sibona ukuthi noma kungela abantu abesimama abaningi kule ndaba zokubuswa kwamazwe, akusafani nalapho nale ndlela ebekhona mhlawumbe iminyaka edlulileyo. So ngesikhathi sibona ukuthi kuyangezelela, abantu abesifazane bayaqala ukungena kundaba zokubusa kwamazwe. Although kunama-challenges abahlangana lawo, sometimes ama-traditions or izifo aziyamukeli ukuthi abantu abesifazane bangene kulezi zinto, kodwa siyabona ukuthi inani labo liyangezelela.
Kuyini ongathi ubuye lakho wena uvela e-Africa? Sithi uvela esabeleni se-Southern Africa, eningizimu e-Africa, obuye lakho wabuya uzokuphakululela kumhlangano wonayo.
kulomhlangano sikhulume ngendaba yoku bambisana labantu abantsha ekuxazululeni some of the conflicts ezenzakalayo especially in Southern Africa. Siyabona ukuthi elizweni leMozambique kulabantu abasakhula abaphatheka kundaba zodlame. So lapha masikhuluma kule conference okulomhlangano sikhuluma ukuthi inkokeli zethu la eAfrika kufanele zikhangele laba bantu abancane ukuthi yini ebangela ukuthi bangene kulezi ndawo ukuthi baqala ukuphatheka kudlame.
Kuyini ke okusukutholile wena kumhlangano lo ozabuyela lakho lawe uye kusebenzisa ukushela kanye?
Engikuthole kulomhlangano yikuthi indaba zombusazwe ukwenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono yindaba ezidinga ukuthi abantu babambisane basebenzisane. Sibona ukuthi kulomhlangano we-US Africa Summit bekula inkokeli zamazwe, bekula abantu othiwa basuka kuma non-governmental organizations, ama CSO, civil society organizations. So I think from labo bantu yabona ukuthi abantu abaningi they should have a stake, kumele baphatheke ngendaba zokubusazwe, hhayi ukushiyela nje abantu abayenza okwepolitics masinelele kanjani.
Unkosazana Cynthia Chigwenya, isizalwane seZimbabwe okuqula labe African Union emhlanganweni oyi-US African Leaders Summit esixoxelaye khonapha eWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingozi yezulu elesiphepho lesnow ehlasele izigaba eziningi ezingezansi kwelemelika kusukisela izolo ibikwa isibulele abantu abathathu esigabeni seLouisiana. Iziphathamandla zaleso sigaba zibika ukuba kulabanye abalimele kakubi abasesibhedlela okwamanje. Izolo elemelika lilobelane isivumelwano leLebanon kanye leNiger esibiza izigidi eziphezulu kwamakhulu amahlanu amadola $504 million. Limali ngeyokuphathisa kunhlelo zentuthuko ezijiyeneyo ngenhloso yokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olondoloza amalungelo oluntu. Abaphila ngokuthengisa imizimba eZimbabwe sebemanyane labo sowabo ezansi yezwekazi leAfrika kunkuthazo yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi ngokusemthethweni ukuze basebenzele endaweni eziphelileyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Laba ngabaphila ngokuthengisa umzimba labanye abantu abakade besemkhosini wokulwa kombiko wamalungelo abo eJohannesburg kwele South Africa. Umbiko lo uveza ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okukhulu kwabaphila ngokuthengisa umzimba emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso emela amalungelo abo eZimbabwe Sex Workers Alliance, umnumzana Grigol Brighton Carter odume ngokuthi nguThoni uthe Zimbabwe babhekane lenqwaba enhlupho ngenxa yemithetho engabela ukusebenza kwabo.
Ukubandlululwa le violence from ngaba ngama clients kumbe ngama police kumbe ngamanye from amanye ama sex workers. Lokho uyakwazi ukuthotshelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama clients kumbe maybe ni police brutality. Also uyakwazi ukuthengelwa abantu ngamanye ama sex workers ngenxa yokuthi maybe babe nomona or something.
Ngokutsho kwalombiko owethulwe ngemva kokucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso e Hands Off Program, kulezehlakalo zokuphulwa kwamalungelo abakulumsebenzi ezedlula inkulungwane ezimbili 2009 ezenzakala emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique kusukela ngompalakazi ka-2001 kusiyafika umpandula ka-2022. Esethulwa lombiko eJohannesburg, uNkosazana Pamela Chakubinga oyisizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla enhlanganisweni yabaphila ngokuthengisa umzimba kule South Africa esisonke uthe abakulo umsebenzi emazweni la bayabulawa, ukutshaywa, ukudlwengulwa, ukuntshontshelwa nokubotshwa mahlayana.
Four mapillars are target focus now, which is physical.
Bahlukunyezwa enyameni, emoyeni, ngokocansi, nangokuthathelwa imali yabo. Okwamanje siphakathi kokulisa ukuthi umsebenzi wabathengisa ucansi kube semthethweni emazweni asezansi yezwekazi
le-Afrika.
EZimbabwe kutholakele ukuthi ezinye inhlanganiso zezenkolo ziqhubeka zisethula inkulumo ezibangela inzondo kwabathengisa imizimba. Esinye sizalwa seZimbabwe njalo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabakulumsebenzi abasakhulayo ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Leroy Gumbo uthi sebethole ukuthi sekusanda kakhulu ukuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ucansi abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu.
The laws are criminalizing sex work.
Indlela ezakwenza abathengisa ucansi bebe lamalungelo abo agcweleyo yikuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni. Lokhu yikho okuzakwenza bengabandlululwa emphakathini.
Ezinye izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi laba zigoqela ukungemukelwa ezinkonzweni, ukukhangelwa njengabantu abangcolileyo, ukwalelwa usizo lokwelatshwa ezibedlela lokubandlululwa emphakathini. Kodwa ke akusibo bonke abantu abavumelana lalaba abathengisa umzimba. Umvangeli ozimeleyo ozibiza njengombhalo weBhayibheli, umnumzana Mduduzi Mgutshini uthi umbhalo kawuvumelani lelungelo elifunwa ngabathengisa umzimba laba.
Abanye ngabazenzi ukuba kiwo, abanye kuyinhlupho ezijiyeneyo ezenza begcine bephakathi kwalowo msebenzi.
Uhulumende waseSouth Africa useluqalile uhlelo lokuthi ucansi luthengiswe ngokusemthethweni njengoba ukubunjwa komthetho ohlose lokhu sekukubanga laphezulu. Lobanje uhulumende weZimbabwe engakaphumeli obala ngalapho amekhona ngodaba lokusebenza kwabathengisa ucansi ngokusemthethweni, isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngo-2015 ngemva kokubotshwa kwabesifazane abebesetheswa icala lokuthengisa ucansi saveza ukuthi akukho emthethweni ukubabophela nje ukuthi batholakale besemgwaqweni kungela bufakazi bokuthi bebethengisa ucansi. Melesuru 7 Johannesburg kwele South Africa ngithusho kumalo.
Iqembu leMorocco alisei kungena kufinal yomncintiswano weFIFA World Cup ngemva kokunqotshwa iFrance nge-2-0 emdlalweni obumnandi okwamagama izolo. Lokhu kutsho ukuthi iFrance eyiyo ephethe inkezo okwamanje izanqikilana le-Argentina kufinal ezadlalwa ngesonto. Ukwehluleka kweMorocco ukufinyelela kufinal kwepenhliziyo zabalandeli benguqu abaningi ezwekazi le-Africa ekade sebethembele kuyo ngemva kokugunyulwa kweGhana, Senegal, Cameroon leTunisia. IMorocco idlale kuhle lanxa nje inqotshiwe isizadibana leCroatia ngomgqibelo kumdlalo wokudinga iqembu elizaqeda lumncintiswano lihlezi kuzinga lesithathu. Kodwa iningi selimelele ifinal ngesonto lapho okuzakhanya khona ukuthi France yaqhubeka iphethe linkezo yini kumbe yemungwa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abohlangothi olulawula ezemhloliso elizweni lweZimsec Council namhlanje batshele idale lePhalamende ukuba ukuqila emhlolisweni kusibanga se-ordinary level lonyaka sokusabalele elizweni. Oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.